Soko izika adisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 12 zibandlela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kumbe esingayithi central government gafaki imali ekwanayo ukuze igciwane leli ele COVID-19 lise kakuhle.
Umunicipala weHarare useveze ukuba yena ulohlelo lokuhlola ukuba umuntu ulegciwane lecoronavirus na ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjengeWilkins Hospital. Abe-MTC Alliance basola ukubotshwa nokuvalelwa kwenkokheli lamalunga ebandla leli besithi umthetho ususetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukeneyo likahulumende weZANU-PF. Imizamo yokususa umongameli wemelika embusweni uMnumzana Donald Trump iya phambili kanxanje sokusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphitheleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulandela ukumemetheka okwethusayo kobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe, inhlanganiso kahulumende ibona ngokuhlenga abantu ezingozini e-Civil Protection Unit, CPU, isiqale ukuthumela imibiko yokulimukisa uzulu ngobhubhane lolu kuye wonke umuntu eZimbabwe, isebenzisa umakhalekhukhwini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lumbiko othunyelwe enkundleni yokuxhumana kamakhalekhukhwini e-WhatsApp le-text kulabo abangela leyi app ugoqela njalo inombolo zabantu abafunyenwe bele-COVID-19 elizweni asebebulewe yileli gciwane abasalaliswe phansi yilo kanye labasinde kulo. Abe-CPU bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba umbiko okhitshwa nsuku zonke ngabogatsha lwezempilakahle enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter okuyinkundla engafinyelelwa ngabaningi emalokishini lemaphandleni uma kuqathaniswa lomakhala ekhukhwini kuye wonke umuntu. Litheli siyatshona ilanga layizolo eZimbabwe bese kubhubhe abantu abangamachumi amabili lanye kuthi abedlula amakhulu ayisificaminwemibili 820 bafunyenwe bele-COVID-19 yabulala abantu abedlula amakhulu amahlanu 528. Abalaliswe phansi lomkhuhlane bayedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,297 kuthi abedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,213 sebesinde kulesi sifo. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 73,423. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athobamine mibili 91.1 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 22.6 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 376,295.
Ngesikhathi abalama-laboratories ahlola igciwane le-coronavirus behlawulisa amadola phakathi kwangamashumi ayisithupha kusiya kwangamashumi ayisithupha lanhlanu 60 to 65 US dollars ukuhlola abantu igciwane leli nge-PCR testing, umunicipala weHarare useveze ukubana uyenza lokhu ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjenge-Wilkins Hospital. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngosaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle kumunicipala weHarare uDr. Kudzai Masunda othi lokhu kwenziwa ngokusebenzisana labama-laboratories kahulumende.
Matesti edu anoitwa kunyanyanyanya Wilkins Hospital.
Lezi nhlelo ziqhosha kakhulu esibhedlela seWilkins. Labantu ababhoda endaweni ezishiyeneyo lasemzini ukuhlola abantu. Siyahlola njalo endaweni ezivalisa amankampani lalapho okusebenza khona uZulu. Ngale ngakuhlangothi lwabomama lapho ababelethela khona ama polyclinics. Sebehlolwa labo iCOVID-19 umuntu ahle atholiswe impumela yakhe.
Abatholakala belalo umkhuhlane umasunda uthi inani labo lihlanganiswa lelalabo eliyabe livelele kuma laboratories kahulumende la sebenza ezimele bese kusethulwa isimo kuZulu selizwe lonke ukuba sinjani langa linye ngalinye. Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezizimeleyo eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uncome imizamo kamansipala weHarare lowechitungwiza.
Uhulumende kumbe esingayithi central government gafaki imali ekwanayo ukuze igciwane leli eleCOVID-19 lilise kakuhle. Amalanga aphelileyo waye ebhizi yena enikeza imali ukuthi sifake istatue kambuya nehanda ku CBD yethu yedolobha leHarare. Nango sefaka futhi ezinye izimali sibona kule nto ethiwa yi-Liberation Museum labo sebeyibakha eWarren Park laphana. Konke lokhu akulani lokhu ngokulwisana legciwane le-COVID-19.
Kodwa esinye sakamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube uthi iningi alazi lutho ngalolu hlelo ogoqela laye.
Esikwaziyo thina ukuthi kona kumele ubhadale $60 ukuthi uthestwe uthole ama-results ona lawo. So asazi ukuthi nxa kuthiwa ku-free kuqale nini njalo izibhedlela zonke yini ezikaminispara amakliniki onke akaminispara eHarare yonke kumbe kulezinye indawo ezikhethiweyo ezincedisa kulokhu ngoba kungasincedisa lathi ukuthi sike sigijimele khona nasingezwa kuhle ngoba hayi bengiyaqala lokhu kuzo.
Inani labatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe liqhubeka liqonga, abezempilakahle beveza ukuba iningi lalaba bantu kungabangela mvali yokwethekelela kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezempilakahle zona zikhuthaza lokukhankasela ukuba uZulu alondoloze ngokwezinga laphezulu iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa nguhulumende laye elandela ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organization WHO njengoba umhlobo waleli gciwane eselikhona khathesi kungelilo langa ngokuphindiweyo. Ngokutshona kwelanga la izolo kwabatholakale bele COVID-19 ilizwe lonke abangamakhulu edlula athoba minwe mbili 820 abafika phose amakhulu amane 385 bebengabe Harare. Phakathi kwabangamachumi amabili lanye 21 abalahlekelwe ngumphefumulo abalichumi lambili bakhona 12 ngabe Harare. Abezempilakahle bathi lokhu kubabonisa ukuba idolobho leHarare sokuyilona elikhokhelayo ebantwini abatholakala belalo umkhuhlane kanye labalahlekelwa ngumphefumulo i-hotspot ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ikakhulu labo abathenga bethengisa kwele-South Africa baveza ukukhathazeka ngokuvalwa komngcele we-South Africa bethi sokuzaphazamisa ngamandla umsebenzi wabo ngokuvalwa kwemngcele yamazwe omabili. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekubulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuchiye iningi likhala lisithi selizabulawa yindlala hathi i-coronavirus. Ophila ngokuthenga ethengisa kwele-South Africa uNkosikazi Senzeni Mguni uthi kasazi ukuthi vele kuzophilwa njani.
So i-lockdown leyi lokuvalwa kwamabhoda uyasi-affecta kakhulu ngoba yikho vele siphila ngakho. Ukuthi siphile nje ngibhadalela abantu babo esikolo kumele ngicross ibhoda ngiyewoda ngizothengisa ngoba impilo yezimabhandile yakwazi kunzima okunganani. Lapha phela kunzima vele akulanye into ngayenza ngaphandle kokuthi njengomama usuke umuthengise ukuthi abantwana baye esikolo abantwana badle yiko esiphila ngakho. So vele nxa kuvala iboda so vele kunzima khathesi lokuthi sithole ukudla nje ukuthi sidla nzima. So vele hayi kusaffecte kakhulu hayi vele kunzima angikwazi ukuthi ngiexplain kanjani.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi lokhu sekuzafaka impilo zabanenye engozini.
Ukuvalwa kweboda yeSouth Africa kusifake thina abomama engozini enkulu ngoba yikho lapho besiphila khona. So kathesi isivaliwe, impilo zabantu sezisengozini kakhulu ngoba abantu sebezama ukuthi bangene emfuleni, bengene egangeni lapho abathola khona ukuhlukumezwa ikakhulu bomama babanje iganyavu. Abanye bathathwa ngamanzi isikhathi sezulu kathesi bathathwa ngamanzi izulu liyana. Konke lokhu yingozi ekhangelane labomama yonke le labantwana.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi udane kakhulu ngokuvalwa komngcele abawuthembileyo.
Njenge-cross border trader ngilokudana okukhulu kakhulu ngokuthi ibhoda ebeselithembile, ibhoda le-Messina ele-Bait Bridge selivaliwe. Thina njengama-cross border traders sesithembe khonokho ukuthi silama-runners aid o-transporter abasibisela izinto. So vele nje thina kithi sokuyokuhlala phansi akusela lutho, asazi kumbe kungaba lamanye amaminzi yini.
Te umqondiso wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyabulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi ngabe uhulumende uvule eminye imikambo.
Kuyakuyadanisa kakhulu ukuvalwa kwama-borders ngoba abantu abaningi bese bethola indlela zokuthi baziphilise ngokuyathengisa phandle akade besinelisa ukufoka. Kodwa ke sesikwazi ukuthi kuyadula nje ukuchapha i-border kumele nesithupha lesi se-COVID-19. Sesizama ke njengenhlanganiso ukuthi sihlomise abantu ngolwazi ukuthi bengenza njani ukuze baqalise ukwenza impahla phakathi belizwe bethengisela bethengiselana njalo. Sesiqalisa futhi njalo uhlelo lokuthi nana basafundise. Kodwa siyakhala nje uhulumende ngabe uyavula bakithi imikambo khona baphakathi njalo abantu basebenze belandela izikhumbo zenezi ze-COVID-19.
IZimbabwe ingene kulanga lesificaminwemibili le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka kwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa bona bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi okokuziphilisa. Uhulumende nyakenye uthembise ukunika abantu okuyimadlana kokuthenga ukudla kodwa wenze lokhu kanye kuphela. Ngakho ke abantu lokhu belindile ukuthi mhlawumbe ngale i-lockdown uzaphosela njalo. Ngakwelakhe icele uhulumende uthi akalamali kodwa wenelise ukuqhubeka ngohlelo lokupha amakhadi alamashumi ayisikhombisa lanhlanu amadola i-$75 kuzisebenzi zezempilakahle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anas Anastasia Ndlovu.
Umthetho ndaba kamanje eHarare usulahle isicelo sokwesula icala eletheswa umsekeli kaMgcini Sihlalo webandla le-MTC Alliance umnumzana Job Skala obesithi umthetho owasetshenziswa wakumbopho wakucala lokwethula amanga awusebenzi. Umanje uthi lo mthetho uyasebenza ngoba wesulwa kusisekelo sombuso welizwe esakudala hatshi esakhathesi. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere obotshwe izolo uzaqhubeka evalelwe ngoba umanje ethe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesihlanu. Bobabili betheswa icala lokuqamba amanga ngokwethula enkundleni ye-Twitter umfanekiso othi kulosane olubulewe lipholisa elalitshaya unina lona lusemhlala. Amapholisa athi ngamanga ukuthi usane lwabhubha lanxa unina engazakali ukuba ungaphi lokuthi yena uthini ngalolu daba. Imizamo ye-Studio 7 yokudinga lumama yehlule. Intotole zindaba uHopo Chingono yena kuthiwe icala lakhe lizahlulelwa kusasa. Kunjalo nje ibandla leMTC Alliance selisole ukubotshwa kwamalunga alo lisithi umthetho osetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukene likahulumende weZANU-PF. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bafuna ukuba hlalisa entolongweni besazi mhlophe ukuthi abasoze bakonvictwe, abasoze bakholwe bezecala ngoba umthetho abawusebenzisayo besithi baqamba amanga. Ikhothi enkulu ngo-2014 yanquma ukuthi umthetho lo awusoze usebenze eZimbabwe ngoba awuhambelani le-democracy. Ngo-2016 futhi kwaba neqala elinjalo, ikhothi enkulu i-High Court yafika yathi umthetho lo ayifanelanga kube seZimbabwe ngoba ngowentando kayiphikiswa. Ngamafitshane umthetho lo okuthi umuntu ubotshelwa kuthiwa uqamba amanga kawusekho emabhukwini eZimbabwe esithi ngama-statute laws. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi zimkhize zimthelele. Leli bala lesiNdebele likhombisa ukuthi ngumuntu ohlale botshelwa mahhala engalaca. Nangu namhlanje uFadzai Mahere, uJob Ngarivume, uSikhala, Jacob Mafume labanye abathize babolela ejeli bengakathonisiswa.
Manje lina njengebandla kuyini kahle kahle elikusolayo ngalokhu okwenzakeleyo?
Kubuhlungu ngenxa yokuthi iconstitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bakithi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abaku-opposition civic society leaders, ama-human rights leaders. Kodwa abeZANU-PF abenza i-corruption besidla imali ebusuku le mini bazihambela nje kungani abala macala. Silabo abantu abadla imali ye-COVID. Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information weZANU uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama-examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa. Sila abantu abadla imali eningi ku-Grain Marketing Board, abadla imali eningi ku-Command Agriculture, akukhulunywa ngakho.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma lapho ecingweni le-Studio 7 ekuBulawayo. Imizamo yokususa umongameli weMelika embusweni uMnumzana Donald Trump iyaphambili lanxa nje sekusele iviki kuphela ukuthi umbuso wakhe ufike emaphethelweni. Amalunga ePhalamende aweCongress ahlangana namhla evota phezu kodaba lokuthi uTrump akhutshwe embusweni. Abebandla lamaDemocrats bathi sebesungula uhlelo lokuxotsha uTrump nge-impeachment. Efetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwa ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo bezama ukunqabela leli dali ukubana lamukele ukukhethwa kukaMnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha weMelika. Lungaphumelela uhlelo lwe-impeachment lolu, uTrump uzawuba ngumongameli wakuqala weMelika ukubana yetheswe icala ngalindlela kabili. Untungameli Nkomo uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ngibona ngathi ukuthi amaDemocrats athi afuna uku-impeacha uTrump. Ngibona ngathi benzela i-record yokuthi uTrump abe ngu-president wokuqala e-USA ukuthi a-impeachwe kabili. Ngoba ngithi wayimpeachwa laphana kuqala bezama ukuthi batshengise abantu ukuthi ukhulume lo president we-Ukraine efuna ukuthi amdingele idoti ngo-Biden. kathesi ngibona ngathi wenze sibili into empi ukwedlula zonke izinto abengazenza ukuthi ajotshozele abantu ukuthi bahlasele isigodlo inhliziyo ye-United States ukuthi khona bakhwele bona laphana e-Capitol Hill badilize zonke lezana izinto benze khona ukukhana abakwenzileyo. Ngibona ngathi lokho ku-impeachable.
Ubona abebandla lika Trump elama Republicans ilabo velusekela yini uhlelo lokumkhipha esihlalweni lolu olwe impeachment kudalele Senate?
Okwakhathesi nxa kathi iqhubekela phambili i-impeachment yakhona ngibona ngathi ibiza kuba le support evela kuma-Republicans ukwedlula isikhathi sokuqala. Ngesikhathi sokuqala babebambene ama-Republicans for amakhanda ndawonye engafuni ukuthi uTrump ayangeke. Kodwa kokwakhathesi ngibona ngathi hayi into ayenzileyo ibaphambanisile kakhulu ngoba nxa uzakhangela ama-senators lama-members of Congress sebengabantu abacatshayo bengena ngaphansi kwezitulo besuswa laphana besiyafakwa emgodini phansi khona lokuthi bacatshiswe kubaphambanisile kakhulu lokhu.
Mnumzana Rafa Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owesilisa owedolobheni leFlorida eMelika owabonakala ethwele impahla eyenziwe ngesigodo ekankosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale leCongress, lapho abatshengiselayo ababikwa abangena ngodlakela kunsukwana ezedluleyo ukhululwe ngemali yesibambiso eyibheyila. Omunye njalo umnumzana Jake Chansley owe-Arizona olompikitsha owasabalala enkundleni zekulenjeni zokuzilibazisa engagqokanga ikawuso ebende ubuso wagqoka lempondo umisiwe phambi komthethwandaba okwakuqala izolo ngodaba lokungena kulesi isakhiwo seCongress bengelamvumo. Inyamazana ezimbalwa ezohlobo lwamagorilla eSan Diego kwelemelika zitholakale zilegcikwane le-coronavirus, okungaba ngokokuqala ukuthi inyamazana zalolu hlobo zitholakale zilaleli gcikwane kwelemelika lemhlabeni.
Okwamanje wothi ngidedele kuChris Gande esinika udaba oluphathelene nezomnotho.
Ukuna kwezulu endaweni zonke zelizwe sokuphe ithemba uZulu. Abahlaziya ngezomnotho besithi umnyaka lo uza kuba lenala ukuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke kancane. Umnotho welizwe leZimbabwe ugxile kwezokulima ezibalisa igwayi, uchinda, ingqoloyi lomumbu. Ezinye zezilimo lezi ziyathengiswa kwamanye amazwe okulethela izilizwe imali yakwamanye amazwe i-foreign currency. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa kuthembisa lonyaka kulezinye inhlangothi zomnotho ezilokhu zifuna ukulungisiswa ukuze kube lobubelo.
Ye luba nje kwaba lokuqhula lokugagasa ekuqaleni kwesihlobo kukhanya izulu hathi linakuhle. Labo abaphumelela ukulungisa amasimu abo lokuthenga inhlanyelo hayi bazazuza, kodwa phela umnotho uqondane lezinto ezimbalwa, ukuphatha kwezimali zelizwe, imitshina lamafactory asekela okuvunwayo, intengo yamafutha, amagetsi, konke lokhu akumanga kahle. Imigwaqo khathesi sikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus. Inkinga futhi yintengo yemali kumbe inflation eqondane lama-$50 la ama-$100 akhulunywayo la amatsha. Hatshi ngibona kuzaphazamisa umnotho lonyaka.
Lokhu kugcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga othi inenga lisoze lithengisele iziphala ze-GMB amabele ngoba abalimi bengasathembi uhulumende.
Into engingayitsho ngomnotho umnotho awuyi kuntshintsha kangako kodwa uzaqhubeka usehla kakhulu lanxa izulu linile ngoba into eyenzakalayo abantu beZimbabwe bangaze bavune lonyaka abasoze behambise umumbu wabo eGrain Marketing Board ngoba bengasela themba ukuthi bazazuza inzuzu uyakwazi izikhathi eziningi bebehambisa umumbu wabo bebhadale sokugwale 2 years i-2 years leziyana imali yabo iyabekisela valwe njalo banikwe ingama-bond note khona kwakukhangelele ukuthi ngaleso sikhathi iyabe ilingana laleyo ma-kgs abathengisileyo kodwa ngemva kwesikhathi lokuphuza ukubabhadala idliwe i-inflation abantu abasoze bakwenze ukuthi baye kuhambisa umumbu e-Grain Marketing Board ngakho-ke i-economy izaqhubeka isiwa kuthi-ke unanzelele futhi lanxa bathe abantu benkosi bazilimela ngenhlanyelo zabo langefertilizer yabedulayo ihulumende kayizange bancede kangako njengalokhu enisa esikujwayele abantu bebenikwa ama-5 kgs i-5 kgs kayikusindawo kuthi lapho abathe banikwa kwezindawo banikwe njengoba nezulu selinile selinje sokukhanya nje ukuthi hhayi vele abaningi sebekhayelela ukuthi umumbu usuchakaza abanye sebezavuna ihulumende ngikhona ibapha inhlanyelo ubone nje ukuthi baphambane nje lo mkhathi ukuthi bayenza njengabomu
izakhamizi zithi indlala ivele isinganeno lezinsuku ngoba sezidobhadobha imbhida emasimini kodwa abanye sebesesabela ukuba kuza kuba le ndlala kuwona lo umnyaka ngoba izulu lisina kakhulu okwedlulisileyo sixoxe lesakhamuzi sesigaba semangwe umnumzana Solani Moyo kuze sizwe ukuthi uthini ngenala yalo nyaka
yena abantu balimile ngaye ugajopo lowo ngoba abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile babagandi abalama-tractor abo labo bazama ukulima babagandi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakhulu emsenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhuluma sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda
kodwa ungwenya uthi isisindo semali yiso esabangela ukuthi imvundiso yefertilizer ingatholakali lula okungabangela ukuthi isivuno sibe silutshwana kulalokhu okukhangelelwe nxa kulezulu elina njengaleli elina lo umnyaka.
Njengoba ngitshilo intengo yemali yasekhaya leyangaphandle kwelizwe ilenkinga kulalabo abalimayo. Ungazinanzelele umsika wemali emabhenki kawenelisi ukusuthisa abalungisa ifertilizer lenhlanyelo. Kuphinde kube lobuhwaba kulaba abathengisa yona ifertilizer. Akwakhathesi khona ukuyizuza yona i-top dressing, i-ammonium nitrate, ludubo. Ngibona ngathi lokhu konke kuzaphazamisa isivuno salonyaka.
Ngomnyaka odluleyo ezokulima zathuthukisa umnotho welizwe ngesilinganiso sokulitshumi lasithoba minwe mbili ekhulwini i-18%. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise-Washington DC.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke sihlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umunicipal weHarare useveze ukuba yena ulohlelo lokuhlola ukuba umuntu ulegciwane le-coronavirus na ngaphandle kwembadalo ezibhedlela lakumaklinika akhe anjenge-Wilkins Hospital. Abe-MDC Alliance basola kakhulu ukubotshwa lokuvalela kwenkokheli lamalunga ebandla leli besithi umthetho ususetshenziswa ukuhlukuluza abalemibono ehlukene likahulumende weZanu-PF. Olivalelisayo, Mhlatshezi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.